uthi kona ibandla lenza into ukuthi libekileka lokhu ngokuphosisa kakhulu futhi ngoba akunato esineshuleleyo esiyenza kuphela ukuthi kona sifuna ukuthi kona izinto zilungise ngendlela eqondileyo sithole ama-lines of credit kuhle izikolodo zibhadale andubana umkolo muqale ukuvuka kodwa mina ngibona ngantu kona ukugijima masikane ushuthi abantu sebehlulekile siqalisa kanje so abranda yabo usheshe nje wahluleka ungazi inkosi leyo iyasizwa imkolo muzavuka inizwe liyavuka
ye kodwa ke lokhu okuthoyo uncedo oluvela kwamanye amazwe ukuthi luphathise isizwe kukhanya kungavuyi osekwethuse abaningi ukuthi hayi kutsho ukuthi alubuyi uncedo sizabe silokhu sifana leminyaka edluleyo uthini wena lo
uyabona lokhu esikukhulumayo lokhu Chris akufani lo muntu ovukisene esiye emagrosi uyathenga isinkwa lapha sikhuluma nge-investment process ngathi umuntu kumele ahluze izinto zakhe alulungise into zakhe ngendlela epheleleyo engelakuqamuqamu okuthiwa ngesikhiwa ama-shortcut mina ngibona ngathi nje abantu nje basheshe nje baphangise befuna ukuthola ama-conclusion angayisiwo abantu abafunde ukubekezela ngoba lokhu yikho kano kwami kusisho ngesikhiwa labantwana Rome was not built in one day but in one day Rome can be destroyed totally so sesisakha lapha nxa usakha vele kuthatha isikhathi kodwa ungazidiliza hayi ke lodwa usudilizile kwaphela lokhu so kuyakhiwa nxa usakhiwa awusuze kubuye kuhleke ukuthi kuphuthumukani ngawani konke kuhle kuvuke kuhloko ukhanye konke sokuphila kuyake ungayisikho lokho
kodwa nxa sikhangele okwenzakalayo kungani kuyawugcobodisa umnotho welizwe okokuthi ukuvuka kwawo kuzathatha isikhathi eside njengoba usitsho okusekubangela abanye ukuthi bathi hayi kutsho ukuthi asivotanga kahle la
hayi loko okwenzakala ubona kusenzakala lokho inguke esikhalela ukudabuka kuyaphela konke lokho mina ngibona ngathi sesifike kupoint olona into yonke izalungiseka ngendlela eqondileyo abantu bengajali ukukhala akuna nto engasoze ilungiseke yonke into iyalungiseka ngendlela eqondileyo asibekezeleleni into zihambe nje stage by stage ukuze kulunge.